Soku izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Walambulela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 25 kuLwezi 2024 ngoKeith Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Ukuthiwa umhlangano wokubhadalwa kwezikweleti zeZimbabwe.
Ilizwe leZimbabwe kumele lizame ukubhadala imali, landele futhi iziqondiso eliziphiwa ngama-experts abantu abalolwazi lwalokho.
Kudluliselwa phambili ukugwetshwa kukamnumzana Jameson Timber webandla le-CCC labanye bakhe.
Lokhu-ke ukuhlukuluza kukamnumzana usenator uThimba-ke lowaziwayo ngendumela enkulu yokusekela-ke uhlelo lweguquko eZimbabwe olukhokhelwa ngobaba u-Advocate Nelson Chamisa.
Kulabojeketa abathi labo abavalelwe emgodini wegolide kule-South Africa babanjwe ngamandla zingwele. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla uhlangane labenhlanganiso ezihlukaneyo labameli bamazwe atshiyeneyo ezama ukudinga amacebo okuthi eleZimbabwe lingancediswa njani ukuthi libhadale izikwelede zawamanye amazwe. Lezi zikwelede sezidala ukuba ilizwe lehluleke ukuboleka imali kumabhanga agoqela ele-World Bank, International Monetary Fund lamanye, kubika uMlondolozi Ndlovu.
Ekhuluma emhlanganweni lo, umongameli Emmerson Mnangagwa wazise ukuba eleZimbabwe lizimisele ukwenza konke okusemandleni alo ukuba lenelise ukubhadala izikwelede lezi ebezifika amabhiliyoni alitshumi phose lantathu, 12.3 billion US dollars. Wazise njalo ukuba ilizwe liphakathi kwemihlangano ehlukeneyo lenhlanganiso eye-International Monetary Fund, IMF, eyokuba lingabhadala njani imali le.
To encourage implementation of further economic reforms and the arrears, clearance and debt resolution process, my government is currently negotiating a staff monitored program, SMP, with the International Monetary Fund, IMF.
Ukuze sivuselele umnotho wethu sikhangela indaba zezikwelede, uhulumende wami usebenza le-International Monetary Fund, IMF, ulungisa indaba lezi.
Owayengumongameli wakwele Mozambique, umnumzana Joaquim Chissano, yena okhokhela iqula laphezulu lokubona ukuba iZimbabwe iyabhadala izikwelede, uthe kumele ilizwe likhuthalele ukuhlawula abamhlophe abathathelwa amapulazi ngohlelo lokwabakutsha umhlabathi njalo lihloniphe amalungelo oluntu.
Regarding the substance of the dialogue process, the government of Zimbabwe undertook to implement a set of reforms covering economic affairs, governance, land tenure and compensation of former farm owners, a measure that can pave the way to arrears clearance and debt resolution.
Ukuze udaba lokubolekwa kwemali eleZimbabwe kumele lulungisise indaba zomnotho ezamalungelo oluntu lokubhadalwa kwemali zabalimi abamhlophe ukuze kulungiswe udaba lwezimali lezi.
Lokhu kusekelwe ngummeli weMelika eZimbabwe u-ambassador Pamela Tremont, yena othi kumele ilizwe lihloniphe amalungelo oluntu ukuze lihlonitshwe emhlabeni wonke.
They're quite clear. We need public officials to quit using their public offices for private gain. We need the judiciary to be able to deliver justice independently of political considerations.
Sifuna ukuba uhulumende ame inkohlakalo. Sifuna imithethwandaba yenze umsebenzi ngemfanelo. Njalo sifuna eleZimbabwe lihloniphe ilungelo labantu yolokukhuluma intando yabo.
Ingcitshi kwezomnotho esebenza nenhlanganiso ye-Labour and Economic Forum, umnumzana yebhethi Mpala uthi akaboni kusiba lenguquko kulolu hlupho ngaphandle kokuba ilizwe lizimisele ukulungisisa amaphutha alo.
Ilizwe leZimbabwe kumele lizame ukubhadala imali lilandele futhi iziqondiso eliziphiwa ngama-experts abantu abalolwazi lwalokho. Yiyo nje kuphela indlela yokuthi umnotho welizwe ungavuseleleka.
Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube wazise ukuba ilizwe lilaso isifiso sokuhlawula abalimi abamhlophe abathathelwa amapulazi ukuze ilizwe libuyele kusimo sokuba ngelinye lamazwe ahlonipha ilungelo loluntu. Omunye obekade esenhlanganweni lowo umongameli webhanga le-African Development Bank uMnumzana Akinumi Adesina uthe ibhanga leli lizancedisa leZimbabwe ukuba lenelise ukubhadala imali. Inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations ibika ukuba amazwe afika amachumi amabili lane 24 emazweni angamachumi amathathu lanhlanu 35 adubekayo kakhulu asengozini yokwehluleka ukubhadala izikweleti lezi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Kudluliselwe phambili namhla ukugwetshwa komkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change uMnumzana Jameson Timba labanye bakhe abedlula amajumi amathathu abatholakale ngeviki ephelileyo belecala lokuqoqa umhlangano ongekho emthethweni owe-Day of the African Child eHarare. Umantshi uthe abantu laba asebehlale e-remand prison okwenyanga ezinhlanu bazagwetshwa ngolwesithathu. Sixoxeke ngodaba lolu loMnumzana Promise Mkwananzi, isikhulumeli selinye lamacele e-CCC.
Lokhu-ke kuhlukuluza kukamnumzana usenator uThimba ke lo waziwayo ngendumela enkulu yokusekela-ke uhlelo lweguquko eZimbabwe olukhokhelwa ngobaba u-Advocate Nelson Chamisa. Yilo lodwa icala-ke alalo ngaphansi komthetho weZimbabwe, imithetho etshekileyo, imithetho yobumenemene, imithetho engaqondanga.
Ye, nxa sikhangela-ke kwini okubona ngazani kwenze ukuthi bakwenze khonokho ukuthi bathi hayi sebeyagwetshwa ngolwesithathu?
Akula sizathu esizwakalayo esingaba khona phandle kolunya nje lokuzonda kokuthi ubaba uThimba wayengomunye wengxenye zalabo-ke abalwela ukuthi kube lenguquko eZimbabwe. Kodwa-ke sesifike esibangeni sokuthi nxa belokhu bengarelizanga ubaba uThimba sizasela singasela option. Kodwa-ke ukubizela-ke ukuthengiselwa ngokuthula sithengisela ukukhonana kwethu kwehluleka-ke kumthethandaba yeZimbabwe ukuthi bafinqe indaba kababa uThimba olokhu esentolongweni lanamuhla sokuze kuze inyanga ezingu-6.
Ye, kodwa akulethusi kakhulu yini khonokho okwenzakala kuThimba labanye bakhe?
Kuyasethusa kakhulu ngoba utshengisa ukuthi umthetho weZimbabwe singeke siwuthembe. Asiwo umthetho o-fair, asiwo umthetho o-just, asiwo umthetho esingarelaya ngawo njengeZimbabwe ukuthi ufike le-justice. Wonke umuntu-ke oyabe engani kazwanani lo mbono we-ZANU-PF umthetho lowo kawumfikeli.
Lo ngumnumzana Promise Mkwananzi, isikhulumeli selinye lamacele e-CCC, ubexoxa le-Studio 7 eseHarare. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Mnashe Mdutsa owebandla le-ZANU-PF.
Mina ukuthi ngayibona ngaphandle kokuthi eZimbabwe sinama courts iwazi determinayo ukuthi bayakubona njani. I think ujudge ngomajistrate lo okhulume khonokho uyakwazi ukuthi ufake iilebhisi zakhe sokuthi ufuna ukubagweba nini ngendlela yena abona ngayo, mhlawumbe bekulesizathu azibonileyo ukuthi kungayenzi ukuthi ebagwebe namhla ebagwebekelanga lela eqambileyo. So thina njengabantu bebandla leZANU-PF asila mandla entweni ezama-courts okwethu nje kukhangela nje ukuthi ama-courts ayenzayo and ama-courts ngasedicidile okwethu kulalela nje silandele khonokho kuyabayikhulunywa. So sizamelela lapha sebegwetshwa ukuthi i-court lakhiphi.
Abanye bathi ibandla leZANU-PF liyangenela kwezomthethwandaba, ngawuphendula sithi?
Abanye bathi ibandla leZANU-PF liyakhontesta i-South Africa, abanye bathi ibandla leZANU-PF liyakhontesta kathesenamibia, abanye bathi ibandla leZANU-PF liyakhontesta lasemozambique. Abantu balelungu lokukhulu umuntu abazicabangayo labazifisayo. Nxa lili bandla elikhulu abantu bayabona ubukhulu lobo, kuyebona ubukhulu bangikhona kungani buyathatha yonke indawo including nasemakhosi nasemapholiseni. Kodwa abantu into zamakhosi yizo zodwa, iZANU-PF ngabile amandla ngaba yibofisanga uthelezi mukude ukuthi engahambi entolongweni, ngabe iZANU-PF ilamandla ngaba yibofisanga kuningi laba abotshwayo abangulephathi khosi ngasenza umsebenzi okuyenza umsebenzi.
UMnumzana Mnashe Mdutsa lilunga lebandla leZANU-PF ubexoxa leStudio 7 eseHarare. Inhlanganiso zikaZulu lezihlobo zabotsheketsha osekwedlule inyanga bengaphumi emgodini wegolide omdala eStilfontein kule South Africa Party. Bafuna amapolisa angene emgodini ahlenge ocekecha laba ngemva kwembiko ethi kulamadoda ahlomileyo phansi emgodini abalela ukuthi bephume. Uthusa Khumalo usethulela lolu daba ekwele South Africa.
Iqula labocekecha abalitshumi lane 14 eliphume emgodini kushaft 10 phakathi kobusuku izolo batshela amapolisa ukuthi baphume ngentunja yenalithi bebalekela iqula labesilisa abahlomileyo okuyilo elivimba utshekesha laba ukuthi bangaphumi. Abalitshumi lane laba bonke abayizizalwane zakwele Mozambique bathi ukudla konke okuthunyelwe izakhamizi ngeviki ephelileyo kuthethwe zingqwelelezi. Lezi zindaba esezilethe intukuthelo lokudana ukukhulu kunkokheli zenhlanganiso zikaZulu lemuli zabotshekesha laba bona abathi sekufuze amapholisa angene ayehlenga otshekesha laba kulezi ziqhwaga. Umnumzana Mzukisi Jem isikhulumeli somanyano wenhlanganiso zikaZulu esabelweni seNorth West iSouth African National Civics Organizations utshele Studio 7 ukuthi okubephula umoya ukuthi kudala betshela amapholisa ukuthi otshekesha laba bafuna ukuhlengwa wona isithi abafuni kuphuma.
Ibuhlungu futhi ibuhlungu ngoba ibesike sayitsho ngaphambili into yokuba abantu bavalelekileyo apha bayakufuna ukuphuma kodwa bakwazi ukuphuma because imingxunya ebebeyisebenzisa ukuze bakwazi ukuphuma besixelelwe into yokuba iye yavalwa ngamapolisa.
Le mbiko isilethe ukukhathazeka kakhulu kuzalwane zeZimbabwe ezilesihlobo esemgodini lo. Owesifazane ongathandanga ukuthi izwi lakhe lichithilelwe nxa ekhuluma uthi umne wabo selenyanga ezisitshiyagalombili engaphumanga kulo mgodi osekubuhlungu nxa esizwa ukuthi uyaliswa ukuphuma. Phakathi kwayenaliviki esinye isizalwane seZimbabwe sifake umlayezo kuhlelo lokuxhumana olwe-WhatsApp sisithi kulabanye abantu abadinga izihlobo zabo ezathenjiswa imisebenzi eRustenburg kwazwakala ukuthi basezandleni zeziqhwaga lezi.
Ba uthi ufuna umsebenzi bathi kunomsebenzi eRustenburg wokwakha. Ma bafika lapho senifika eRustenburg bafike banithengise bathengise bonke labantu ebafaneni babesuthi sebebahlohla emgodini ngokwenkani hayi ngokuthanda sebebaphuca amafoni.
Ilunga lenhlanganiso Affected Mining Communities United in Action umnumzana Bongani Jonas uthi kubadanise kakhulu ukuthi iqula labahlengi elakhethwa nguhulumende obefuze liqale umsebenzi lo namhlanje lehlulekile ukuqala kwangabi lezi zathu eziphiwa nguhulumende.
Thina sifuna imishini iqhubeke ngoba thina into besiyizelela beyukuthi sizosaiva abantu nokuprotekta ama-human rights wabantu. So thina sisathi iyabonisa lento yokuthi labantu laba baphumile lapha ya abantu badinga usizo underground. So singadelay sidonsa amanyawo wethu njengoba sesibonile ukuthi abantu bayadinga usizo.
Amapholisa wona aqhubeke sithi ngeke angene phansi lapha emgodini ngobotshekesha laba bahlomile njalo kule mimoya eyingozi. Kusenjalo umthethwandaba we-North Gauteng High Court ePretoria namhlanje unqume ukuthi lilungile inyathelo lamapholisa lokungavumeli ukudla lamanzi ukuthi kungene emgodini ukuze otshekesha laba baphume. Ngimele Studio 7 eStilfontein e-North West kwele South Africa inguThuso Khumalo.
Sizwe ezivela kwamanye amazwe ngamaphitshane. Umsekeli kamongameli unkosikazi Netumbo Nandi Ndaitwa ulakho ukuba ngokuqala wesifazana ukhethwa ukuba ngumongameli weNamibia engakhethwa nguZulu ngolwesithathu. Kulezizalwane zakwele Somalia ezingamashumi amabili lambili 22 ezigalule namhla elwandle duzanile leMadagascar kulandela ukubhewuka kwezikebhe ezimbili. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Kweziphathelene leMelika, amazwe emhlabeni jikelele aselinde ukuzamazama kwezomnotho. Nanku osiza kuba ngumongameli weMelika uMnumzana Donald Trump uthi uza kwethesa amazwe imithelo ebanzi ikakhulu eleChina. Ungazi ukuba uTrump uza kwenzani kahle kahle sokuthiye ohulumende labosomabhizimusi bethithekile ngokubika kwintatheli ezindaba ye-VOA News uBill Gallo eseSeoul kwele South Korea.
Embusweni wakhe wakuqala uDonald Trump wethesa impahla evela kwele China imithelo ephezulu kakhulu okwaphehla ukungahlaliseki kumnotho womhlaba jikelele. Phambilini kokuphenduka kwakhe kumbuso wesibili, uTrump uyafunga uthi kathesi uzathatha amanyathelo aqinileyo akhweze imithelo yempahla engena eMelika ivela kwamanye amazwe ngokulitshumi ekhulwini i-10%. Kuthi evela kwele China yona uzayikhuphula ngokungamatshumi ayisithupha ekhulwini i-60%. Lanxa ele China lingakaphawuli lutho ngalokhu, selike laxwayisa ngokufuthelana kwezokuthengiselana phakathi kwamazwe omabili. Unkosikazi Mao Mao Ning, isikhulumeli sogatsha lukahulumende weChina olubona ngokudlelana lamanye amazwe.
Asiphenduli imibuzo yokucabangela kodwa ngizaphinda ngigcizelele ukuthi akekho ophumelela impini yokuthengiselana futhi lo mhlaba awungeke uzuze lutho kulimpi.
Imithelo kaTrump ilakho ukulimaza iminotho yamazwe athengisela eleMelika impahla, kodwa ukwethesana imithelo kwaleli lizwe leChina kulakho ukuvulela abanye amathuba. Amazwe amaningi athole inzuzo ngoba ukukhiqizwa kwempahla kusuke kweleChina ngenjongo yokubalekela imithelo. Umphathintambo wakwele Thailand obona ngenhlelo zokuthengiselana umnumzana Pichai Narib-Tafan utshele umsakazo weVoice of America ukuthi amankampani amanengi aseMelika asevule amabhizimusi elizweni lakhe esuka kwele China.
Kufanele sikwazi ukumelana lesimo lesi. Empeleni ngibona inkinga lezi zilethela iThailand inzuzo. Ngikholwa ukuthi singaba yindawo yokutshala imali yawo wonke amazwe.
Kodwa leyo ndlela iza lengozi. Amazwe amanengi athole inzuzo ngokusuka kwenhlelo zokuthengiselana ezinengi kwele China asegxile ekuthengiseleni impahla yawo eMelika, okuwafaka engozini yokwetheswa imithelo ekhulunywa nguTrump. Ukukhathazeka akukho emazweni alobudlelwano bokuthengiselana leMelika kuphela. E-Afrika lapho ukuthengiselana leMelika okukusilinganiso esiphansi, imithelo ingadala ukuthi kube lokuswelakala kwezinye impahla. Ngokusho kukamnumzana Melvin Futhe, ingcweti ekhokhela inhlanganiso ye-Constituency for Africa, ekhuluma le-VOA Africa 54.
We talk about manufacturing, if we're talking about production of produce of pineapples and
nasikhuluma ukukhiqiza impahla kuzaba nzima ukuthi izithelo ezifana lama pineapples zingene kwele Melika. Ngakho anginathemba ukuthengiselana phakathi kweAfrika leMelika xa sikhangela ukukhutshulwa kwemithelo.
Ukungacaci okunengi kuvelela ekuthini uTrump ungumuntu ongeke umqedisise. Eze engene embusweni kuqala, wayehlala esebenzisa imithelo ukwethusela ukuze ethole akufunayo, kutsho ingcweti esebenza lenhlanganiso ye-Institute of Southeast Asia Studies umnumzana Jayant Menon.
Trump is not a protectionist, I think, right? He's a deal maker. That's what he likes to
angicabanga ukuthi uTrump unqaba ukuthengiselana ngosomabhizimusi. Yiyo indlela athanda ukuchaza ngayo, uthanda izivumelwano zokuthengiselana aphatheke kuzo.
UMenon uthi amazwe aqotshwe nguTrump alakho ukuphoqa ukulotshelwana kwezivumelwano ezintsha endaweni yokwethesana imithelo okungawalimaza kanye lomnotho womhlaba. Ayisikho konke okukhulunywa nguTrump okukhomba ukuthi ufuna ukunqaba ukuthengiselana lamanye amazwe. useke wakhuluma ngokwesula imali evela kuhulumende eyokuphathisa amankampani akhiqiza izimota ezisebenza ngamandla kagetsi. Lolu ncedo lwasungulwa nguhulumende kamongameli Joe Biden. Umnumzana Menon uthi,
he's already called them, you know, silly in a podcast with Joe Rogan.
UTrump uchothoze uncedo lolu kupodcast kaJoe Rogan uTrump. Ngakho ulakho ukulwesula. Ngibona lokhu kuyinto enhle kakhulu nxa sikhangela inkinga ezithinta umnotho womhlaba.
Ngesikhathi amazwe omhlaba ekhoba amathambo engqondo ekuthini azosebenza njani lo Trump, amathuba amahle akhona kanye lengozi kunhlelo zokuthengiselana. Udaba lolu lulotshwe nguBill Galor weVOA News eseSeoul kwele South Korea, lwahumushwa yimi uNtungameli Nkomo weVOA Studio 7.
Kwezempilo kahle namhla sixoxa ngokungasebenzi kahle kwenduku kababa okubizwa ngesilungu ukuthi erectile dysfunction. Ubathabile Masuku uzethulela lolu daba.
Inhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni wonke jikelele eWorld Health Organization ithi abesilisa abayizigidi ezilikhulu lamatshumi amahlanu, 150 million, babelesimo lesi emhlabeni wonke jikelele ngomnyaka ka-1995, njalo inani leli likhangelelwe ukuba lizakhuphuka lifike izigidi ezingamakhulu amathathu lamatshumi amabili, i-320 million, ngo-2025. Inani leli ligoqela abadabuka eZimbabwe, okukhulunywa kufihlwa ngodaba lolu. I-WHO ithi abantu abaleminyaka yokuzalwa esuka kumatshumi amane kusiya phezulu balakho ukuba lesimo lesi esenza induku kababa ingasebenzi kuhle. Odokotela bathi kunengi okudala isimo lesi. Udokotela Derek Matsika uchasisa ngesimo se-erectile dysfunction.
Lo asomkhuhlane wona ngokwawo kodwa yinto esithina ngesikhiwa yi-symptom. Symptom yinto eyizwayo yenzakala but kutsho ukuthi kube kulomkhuhlane okhona ngemva kwawo. Ufuze udingisise ukuthi yini. Ngiyazi amadoda amaningi ngenxa yokuthi indawo ejala ukuba yimfihlo siyanda ukuthi sicina sisiyadinga uncedo endaweni ezingayisizo. Sidinga imithi athi esiphambanisa umzimba, imithi esikhathi ecina ephambanisa ama-kidneys.
Udokotela Matsika uthi phose bonke abesilisa bayake behluleke ukuya emacansini ngoba bayabe bekhubazekile emcabangweni.
Yinto othi uyatholakala ukuthi amadoda amaningi wonke umuntu sekwaba le-erectile dysfunction. Nxa sikhuluma ngomkhuhlane lo abaningi bakhona siyanda ukuthola ukuthi kuyanda ukuba yi-psychological problem, into esuka engqondeni. Kungabe ukuthi ngumuntu ohlukumezeke emsebenzini, ohlukumezeke endlini, kodwa siyanda ukuthi kuyahambelana, ijabu lihambelana le-stress. And then abalutshwane besijabu bathotha bahambe bayanda ukuba le mikhuhlane futhi nxa umuntu angabalitshukela ngoba i-BP yakhe engayikhontrolanga kuhle ecine ngumuntu osecina ngapha laphela langathi amacansela ungasasebenzi.
Abanye abezempilakahle bathi kumele abesilisa abalohlupho lolu bedinge uncedo kubodokotela. Umongi ohlala koBulawayo uMnumzana Mthulisi Moyo uchasisa kabanzi ngalokhu.
Uhlupho esihlangana lalo yikuthi iningi labantu sebephila lemikhuhlane efana lechukela ebangela kumbe ethundubeza ubukhali bukababa. Nxa le imikhuhlane ingelatshwa kuhle akufiki ebangeni lokuthi umuntu aswele amandla emacansini. Kuqakathekile njalo ukuthi nxa umuntu egula adinge usizo engadaneli ebantwini kumbe emithini angelaqiniso layo kumbe ezaphathisa okwesikhatshana kuphela. Esibhedlela balakho ukupha imuthi olesilinganiso esifanele umzimba singasoze siphazamise ukusebenza komuntu.
Odokotela labanye ababona ngokwenzakala emphakathini bathi abantu abaningi abalesimo lesi kabaphumeli egcekeni ngenxa yokwesaba ukuchothozwa nguZulu. Umnumzana Elion Mdlawuzo ohlala koBulawayo uthi kudala kwakule mithi yokuvusa induku kababa.
Ukungasebenzi kwenduku zakobaba kuhlupha kakhulu. Khona nje sokuvamile njengakathesi. Dala bekukhona kodwa bekungavamanga nakumanje noma bekukhona izihlahla ezithile ekade zivele zisetshenziswa. Bekuselatshwa ngesintu phele. Khathesi angathi abakwaziyo ngathi abasizi nobalutshwane nje balo bokuncane abakwaziyo.
Unkosikazi Sitshengisiwe Hadebe umhlali wakobulawayo uthi ngitsho lasemtshadweni abanye obaba bayafihla uhlupho lolu.
Indaba leyo kwemacansini le iyahlupha ngoba ngesintu sethu esikhuliswe ngaso yindaba vele esingaxoxi ngayo ngisho lesamakamelweni. Yoza umuntu esesikhona hayi namhlanje dinwe uhle kuphelele khonapho umuntu angaze washo ukuthi khona hayi ngilo hlupho lapha kanti ungancedisa njani. Kulokuthi umuntu azidingele umbeko ngama WhatsApp group la be-advertise imithi yona le ebese zihambe ezithengela yedwa ngale ngudlu. Kodwa sifisa ukuthi ngabe siyakwazi ukuthi sithole amathuba okuthi sixoxisane ndawonye.
Abezempila kahle bathi kumele abantu abalesimo lesi behlolwe ezibhedlela ukwenzela ukuba isebenze ngemfanelo induku kababa. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Soke isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Sanibona Studio 7, Mthemba liphilile. Ye, sizwile umgunda Musaka. Abantu kwehluleka kwabo ngaso sonke isikhathi bahlala bakhomba amazwi aphetheya leminwe bathi bavikela i-sovereignty yabo. Kodwa ube siyazibuza ukuthi ngempela amazwi lana aphetheya selike lawabona khona phana emgwaqweni abelungu betshona betshana labantu elizweni lakithi. Omgunda Musaka abayekele ukurobha abantu. Omgunda Saka bacabanga ukuthi bahlakaniphile. Ye, bahlakaniphele ukutshontsha ukubulala ilizwe lize liphume impethu, into abayihlakaniphileyo leyo. Ngoba empeleni singeke silokhu sibhulema amazwe entshonalanga thina siyizehluleki. Sonke isikhathi ogunda Musaka bacabanga ukuthi khona yamaqembu lawa azibiza ngokuthi ngama-liberation party yiwo okufanele ahlale embusweni. I-regime change ma kufanele ibe khona kulungile, namkane ebutswani yenzekile kufanele ibe khona, kodwa lingarobhi abantu lithi khona lina lifuna ukuhlala embusweni ngoba lithi lingama-liberation party. Laribhaleka bani?
Studio 7, Studio 7 linjani? Hayi, mina ngiphilile. Sawubona, ngikhuluma ngendaba yama opposition leaders. Akethi zameni ujobu sikhala abantu beZimbabwe, please. Nguye true leader engaqamba imanga ekhuluma iqiniso ukuthi eZimbabwe vele iqiniso liyababa vele lifuneki amanga amnandi. Wonke umuntu okhuluma amanga uchamisa wakwathi ekhuluma ku-2013 belapha kathi sikama-elections ekamnanga kwa ngo-2018 wathi yena usekhulu ngo-2018 wathi yena usekhulume no-Trump. U-Trump uthe uzafunda iZimbabwe angawina yena. U-Trump wakuzwa khona uku-Trump wakuzwa uChamisa waphika. Mina kathi ihambe ikhuluma ema-rallies abantu. UChamisa kaze kangene ejele, wonke ama-political ama-opposition leaders ahlale engene emajele, ahlale echaywa, ahlale esenziwane ethathelwe izinto zabo. UChamisa kuzake kwenzakala empilweni yakhe khonoko yena e-opposition. Ngikunazelele khonoko. Ngithanda amanka abantu beZimbabwe, ngithanda ukulandela izinto ezingela msebenzi.
Studio 7, Studio 7. Umsakazo omuhle, umsakazo olohlonzi, umsakazo lendaba eziqiniso. Ngithanda ukubana ngikhulume ngabanzi ngendaba yeMozambique la njalo ngomhlangano lo weSADC. Hayi, umhlangano weSADC akulanto ongayenza eMozambique ngoba yibo ikakhulu uChairman nguye owenza into embi kakhulu. Nguye owawonayo, nguye usatshani, nguye umuntu ongalunganga e-Afrika. Akula nto angayilungisisa. Ye, bangaba khona abangu-4 abamchasayo. Bonabo labo ngosathana, abantu ababi, abantu abangalunganga. So akula nto abangayenza eMozambique, kuzaliwa, kuzachitheka igazi.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Ngiyakhohlwa ku-live talk namhlanje silani njalo nje sixoxa ngemizamo eyenziwa ngeleZimbabwe elizama ukubhadala izikweletu ze-IMF, World Bank lamanye amabhanga. Singakahlukani sihlobo sike sikhangele ezinye izinhloko zendaba bezikhokhela. Kuqhutshwa umhlangano wokubhadala izikweletu zeZimbabwe. Kudluliselwa phambili ukugwetshwa kukamnumzana Jameson Timba webandla le-CCC labanye bakhe. Siqhuba lapha uhlelo lethu lanamhlanje olivalelisayo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube. Lilalele i-live talk yalandela.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.